akubangalisi ukuthi ubone isadeki iphuma lesinqumo esifana lasona lesi ngokuba yiyo indlela vele esebenza ngayo. Iyandisa kakhulu kwakhelana kwalapho basezihlalweni lobungane kwalapho basezihlalweni kulokuthi ihambise phambili amalungelo abantu lokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho nxa lungahambanga kahle kuqakathekile ukuthi bakhulume njengoba kunjalo ukuze isadeki ibe lokuthula ibe lengqubekela phambili.
Ye nxa sikhangela ke siyabona ukuthi khonokho okunye yitroika yikho phela okuzahanjiswa khonale kusadic extraordinary summit. So kutho ukuthi phela vele ukhetho lwezafiki bathi luqondile njalo kutshengisela lokho kuqala kuphele akunjani?
Yebo, yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuzakwenzakala. Itroika ingahambisa indaba le kusadic summit izafika ithathwe ngaleyo ndlela itroika ikhulume ngakhona. Nganxa kungaba lezinso kayisoze zibe yineziyane ezithi zona ukhetho lokungaluhambanga kahle basengathi yebo kambe lapha laphana kuhambanga kahle kodwa ngokubanzi balukhetho luhambe kahle ngakho-ke imiphumela yalo ikhonisa lokhu kufunga ngabantu beMozambique. Ngakho-ke angibona ukuthi kuzaba lenkukuthi singafika kusadiki i-extraordinary summit sizwe sokuthuka khona hhayi ukhetho luhambanga kahle aluhambisananga le-static principles and guidelines on elections ukuthi aluhambisananga lo mthetho weMozambique namalungelo abantu beMozambique. Lokho kasikukhangelelanga ukuthi kungaphuma kulo mhlangano i-extraordinary summit.
Kodwa kukhona yini ukhokhelo obonayo ukuthi angasukuma aphose lakhe ethi hhayi bantu esikukhulumayo isigu wena ufona ukuncuma?
Angiboni ukuthi ukhona ozasukuma akhulume ngaleyo ndlela. Hhayi indlela okungakhona yebo kambe sike sabona eZimbabwe ngo-2023 irekhodi yesadiki isuthi ukhetho aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kodwa lokhu asikukhangelelanga ukuthi kungaba yinto esijwayelekile ukuthi izabe ikhulunywa njalo nje kusadaki esingathi thina siyinomo ngesikhiwo. Ngakho-ke yebo kambe bangakhathazeka abanye kodwa kangakuthi bangasukuma kakhulu-ke khona laphana emphakathini ngoba labo babekhangelelwa ukusasa bazakhomba ukhetho oluzakhangelwa ngabanye. So kwelusana lokuncedisana lokuvikelana yikho esesikubona kakhulu lokuthi kugxilwe kakhulu emalungelweni abantu lokusebenza komthetho lokuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba njengoba ngike ngathinta ukhetho olukhululekileyo luqakathekile kusadike e-Afrika ukuze sibise kahle ukuyanga sibise kahle ungabi le misebenzi silwise kahle izimpi ezigqumeka indawana zonke sibe le ntuthuko. Konke kugxile kuthini ukhetho olungolukhululekileyo olusuthisa bonke abantu kulelo lizwe.